Iqembu mbobu lasekelwe lithuba lokuyaphathela umidlalo yezwe lomhlaba ezaqhutshelwa elizweni lasejapan ngomnyaka ozayo ngemva kokuba lijalwe nge-28 ka-58 iqembu lenamibia ngomgqibelo lempumela ishiye iqembu lezimbabwe lisengozini yokuphucwa ilungelo lokuncintisa kunkezo ye-gold cup ngemva kokuba libe ngutshikilobhanqa emdlalweni owodwa kwathi kweminye emithathu lanqotshwa. Lempumela ishiye iqembu lezimbabwe lisendaweni yesihlanu engalanini yemiklomelo lile miklomelo emithathu okulinani eliphethwe iqembu lemorocco lona eselidlale imidlalo emithathu kuphela. Loba kunjalo umqeqeshi weqembu lezimbabwe upeter de Villiers uthi umklomelo abawuthole bedlala leqembu lenamibia uzabanceda ukuba bengagunyulwa.
Ukuthola kwethu umklomelo owodwa kuzancedisa phambili injongo yethu. Siqala lo mkhankaso kwakuyikudlala kwemidlalo yezizwe zomhlaba, kodwa kathesi kusewuqakathekile ukuba singagunyulwa kwisigaba esiphezulu ukuze silungisele kuhle umnyaka ozayo.
Ngemva kwamaviki amabili iqembu lezimbabwe lizavakatshela elizweni laseuganda lapho elizakuyancikelana leqembu elimela lelo lizwe okungumdlalo okumele linqobe kuwo ukuze lithuthukise amathuba alo ukuyala lokhu lidlala kumncintiswano we-Gold Cup. Iqembu elizaphutha imidlalo eliphezulu kwengalane elizathola ilungelo lokuyadlala kwimidlalo yezwe zomhlaba ezaqhutshelwa elizweni lasejapan njalo iqembu lenamibia lelekenya yiwasesimeni esihle njengoba kuyiwo asenqobe kuyo yonke imidlalo aseyidlalile. Iqembu elizaphutha lisendaweni yesibili lona lizaphiwa elinye njalo ithuba elokukhankasela ukuyadlala kwimidlalo yezwe zomhlaba njengoba lizaxegwa namanye amaqembu aphuma kwamanye amazwekazi aphetsheya kolwandle. Iqembu elizaqeda imidlalo yalo lisemsileni lizagunyulwa liyedlala kumncintiswano wenkezo yombala wesiliva. Imele isitudio 7 ngoBulawayo, ngingu Joseph Njanjwini.